Ngiyabonga ngokuni kwithuba leli lokuthi sazisane loZulu ngalokhu okwenzakeleyo lamhla enkantolo yethu enkulu iHigh Court of Zimbabwe lapho ebesihambe ukuthi siyophikisana lenqumo esanikwa ngumagistrate uRuth Moyo encitsha amalunga wethu ibail amalunga wethu ahlanganisela umnumzana uJameson Timba labanye abasha abafika 77 ababothwayo bavalelwe esitokisini mhlaka 16 June 2024 i-hearing yethu ihambe lamhla enkantolo kodwa inkosi yenkantolo yathi yona izagcina isinqumo sayo isinikeze mhlaka 18 July ngolwesine iviki leyi esikhona. So silesifiso lathi ukuthi ngolwesine isinqumo lesi sizaphuma and sizaphuma sihambelana nalokhu esikukhangeleleyo. Sikhangelele ukuthi umthethosisekelo wethu uzakuba nguwo uzanika i-guidance kwinkosi yenkantolo ngoba umthethosisekelo wethu ukli ukuthi umuntu wonke oboshiweyo ulelungelo lokuthi anikwe ibail. So sikhangelele ukuthi mhle ngolwesine amalunga ethu onke azaphuma esitokisini and indaba leyi ihambe siya phambili abantu bethu bangekho phakathi kwesitokisini. Esikushoyo ukuthi babe ngasandelanga ukuthi baboshwe ngoba akulacala abalenzayo. So sizabe sazisana loZulu ukuthi uyabe uhamba njani and isinqumo esizaphuma mhlo wesine siyabe sisithi. And kodwa kulo munye owedwa onikwa ibail lamhla ngenkantolo and lo unikwa ibail ngokuba yena umntwana omncane ophansi kweminyaka e-18 umthetho wethu awuvumi ukuthi umntwana ongakafiki iminyaka e-18 evalwele phakathi kwesitokisi kumbe ngamapholisa kumbe i-prison services. So kwayenzakala iphutha e-magistrate court and yiko lokho okukhulunywe yi-court inkantolo inkosi yenkantolo enkulu bathi iphutha lelo kumele lilungiswe umntwana lo ephume phakathi enikwe kubazali bakhe.
Labo abalokhe bevalelwe esitokisini ibona sebenja abathi bachaywa ngamapholisi
kulabanye bethu amalunga yethu acomplain ukuthi ayagula aphakathi kwejele amanye amalunga yethu alimazwa ngoba abantu mhlalawo bebotshwa abantu bachaywa abantu bafakwa i-tear gas and abaningi babo balimele. So lesifisa ukuthi bephume ngolwesine ukuze sikwanise ukuthi sibahambe sesibhedlela sikwanise ukuthi sibanike i-medical attention layo abayidingayo ukuthi bephole le-condition abayikuyo. Sifuna ukubonga umuntu wonke who's coming out ukuthi support abanye bethu. Sifuna ukubonga umuntu wonke onika i-solidarity and sifuna ukubonga amalunga amaningi abuyayo and ababe bencedisa lokudla bencedisa lokuningi okufunakalayo ngamalunga ethu avalelwe esitokisini. Ngiyabonga.